Baba Gandhi injani, ibingelele labalaleli. Baba Gandhi kulungiselela ukhetho. Ukhetho luseduze, njengokutsho kwabo abayiba bhekene ezokhetho ukuthi singakhethweni ngabo July khona lapho. Ngasibheka isikhathi okulungiselela sithina siqala ukulungiselela ukhetho. Sikhuluma ngendaba yokhetho ebantwini from last year. Abantu bamelele ukhetho ngoba sebediniwe. Ngasinanzelela idelay esesiyithola phezu kokulungiswa indaba yeziqinti. Sibona ngani izano ile plan yokuthi nxa isikhathi sesifikile waphonga ukuthi ukhetho solufikile bengafuni ukubana abantu baqale ukukhampela ngoba kunje nxa sinanzelela eMathebeleni South akasikabi kwazi kahle ukuthi ama-conference kulahle kangakanani ngoba sibesizwa just for i-proposal kuthiwa khona siluze i-1 khona manje abantu abakwazi lokuthi kuhamba njani even indaba yamawadi ngendlela abayenze ngakho abantu bazotravela nxa kungaba kuzohamba kanjalo batravele for 8Ks 10Ks besiya kulapha abavotela khona engunanzeleleyo yikho ukuthi abantu bona abaredi ngokhetho abantu sebedini babakadi noma nini ukhetho olungaba khona esinanzelelayo nje ukuthi izano iqalile yona ngokwayo ibhizi thina siyavalelwa ukubana sikhulume labantu noma ungayenza umhlangano private ekhaya lakho ukhuluma labantu usokuthiwa awusahambanga awusayenzanga ngokomthetho kutsho ukuthi ngezinye indlela sebesiza nge-violence ngoba hayi kunzima ku-ground
manje lona ukhetho oluzayo libona ungani luzaqutshwa ngemfanelo na
Baba Gandhi ukhetho oluzayo angeke luqhutshwe ngemfanelo ngoba already sokungama problems amaningi kakhulu uthi nga i-voters roll akasinayo nxa uthi uyananzelela uzobe kutshela ukuthi abantu abasendane ngaka bangaka kodwa kule mizi emakhaya emawadini thula ukuthi kule ward elabantu abangafiki le 2000 uzokuthe ndawone ngakule labantu abayi 2000 izekelo yokukhulumayo ivillage thula ukuthi ile mizi less than 20 but uzokuthi labantu abayi 1500 so kubonisa ukuthi vele kasoze lwakhulule kukhetho kodwa sizama ngamandla wonke even njengoba manje siloke register abantu ukuthi noma sebeqalile ukulungisela indaba we-rigging noma kanjani abantu bazimbabwe sebedini so ukhetho luzayo asoze likhululeke ngoba i-violence siqalile lapho sihamba khona sikhanjwa kuphela sihlukunyezwa so ngibona ukuthi ukhetho asoze lwakhululeka kodwa ngeke sidele ngoba akula esizakwenza ngaphandle ukuthi sizikhulule njengobana esitsho ukuthi izimbabwe yakhiwa ngabahlali bezimbabwe nathi city khona ezi-CCC abantu bezimbabwe bonke ama-citizen kungcono sizikhulula njani kumele sivote ngobuningi sirejiste ngobuningi njengoba sirejista sivote ngobuningi siphinde siwine kakhulu.